Isahluko 2. Ukuhlukunyezwa kwebandla eminyakeni yamakhulu akuqala. Nxa uJesu wayesechazele abafundi bakhe lokhu okwakuzakwehlela umuzi waseJerusalema njalo lezibonakaliso zokuza kwakhe kwesibili, waveza njalo lokhu okwakuzayehlela abalandeli bakhe kusukela lapho ayezasuswa khona kibo kusiya lapho ayezakuza khona ngamandla lobukhosi esezobakhulula. Nxa wayemi phezu kwentaba yase-Olivethi, umsindisi wabona isiphepho esasizakwehlela ibandla labafundi bakhe. Wathi ekhangelisisa ngokujulileyo esikhathini esasizakuza, ilihlo lakhe labona amagagasi esiphepho esesabekayo esasizayehlela abafundi bakhe ezikhathini zobunyama lokuhlukunyezwa ezaziseduze. Ngamazwi amalutshwane ayelomutsho owesabekayo, waveza indlela ababusi balomhlaba ababephatha ngayo ibandla likaNkulunkulu. Mateyu 29, verse 21 lo-22. Abalandeli bakaKristu kwakumele bahambe endleleni efanayo yokuyangiswa, lokuphiwa, lokuhlupheka umsindisi wabo ayeyihambile. Ubutha obehlela umsindisi womhlaba babuzabonakaliswa kibo bonke ababezakholwa kuye. GC 39.1. Imbali yebandla lakuqala yafakaza ukugcwaliseka kwamazwi womsindisi. Amazwi alomhlaba lawasegehena amisana loKristu owayephila esimeni sabalandeli bakhe. Labo ababekhonza izithixo bananzelela ukuthi nxa kwakungenzeka ukuthi ivangeli linqobe, amathempeli abo lamalathi ayezatshabalaliswa. Ngakho basebenzisa amandla abo wonke ukubhidliza inkolo yesiKristu. Baqala ukubasela amalangabi okuhlukunyezwa. Bonke abalandela inkolo yesiKristu bathathelwa inotho yonke njalo baxotshwa emizini yabo. Badlula ebunzimeni obukhulu kanye lezinhluphekweni. AmaHebheru 10 verse 32. Bamukela ukuvivinywa kokwenziwa inhlekisa, batshaywa, babotshwa ngamaketane, bafakwa entolongweni. AmaHebheru 11 verse 36. Abantu abanengi banika ubufakazi bokukholwa kwabo ngegazi labo. Abakhulu lezigqili, abacebi baba labayanga, abaqeqetshileyo labangalalwazi ngokufanayo babulawa kungelamusa. GC 39.2. Lokhu kuhlutshwa okwaqalwa ngaphansi kokubusa kukaNero ngesikhathi sokubulawa kukaPawuli kwaqhubeka ngesilinganiso esitshiyeneyo okwamakhulu eminyaka. AmaKristu ayebekwa amacala okuzibumbela ayesabekayo, njalo kwakuthiwa yibo ababebangela izinhlupheko ezinkulu ezazigoqela indlala, lemikhuhlane, lokuzamazama komhlaba. Isabelo sabo sasiyinzondo lokungathenjwa. Abaqambi bamanga babehlala belindele ukubathengisa bengalacala, besenzela ukuthola inzuzo. Babegwetshwa njengabahlamuki esizweni lesizathu lezitha zokholo, njengezibungu ezihluphayo esigabeni. Abanengi babejikelwa ezinyamazaneni zeganga kumbe betshiswe bephila endaweni zokuzilibazisa. Abanye babe bethelwa eziphambanweni, abanye begqokiswa izikhumba zezinyamazana, bejikelwa lapho owawulezinja khona, ukuze zibadabudabule abantu bebukele. Ukujeziswa kwabo kwakusiba indlela enkulu yokuzithokozisa lapho umphakathi owawubuthana khona uzobukela. Abantu abaningi ababebuthana bezojabulela ukubona ubuhlungu balabo ababebulawa njalo ukukhala kwabo kosizi kwakuhlangabezwa yikuhleka lokuqakeza. GC 40.1. Kuzo zonke izindawo ababedinga khona ukuphepha, abalandeli bakaKristu babezingelwa njengezinyamazana zeganga. Baphoqeleka ukuthi bathole ukuphepha endaweni ezicatshileyo, bazula enkangala lasezintabeni, emilindini lasezimbalwini zomhlaba. AmaHebheru 11 verse 37 lo 38. Amangcwaba ayengaphansi komhlabathi abazindawo zokuphepha kuzinkulungwane zabalandeli bakaKristu. Ngaphansi kwamaqaqa ayengaphandle kwedolobho laseRoma kwasekugejiwe imbalo emhlabathini lasemadwaleni. Imbalo zakhona zazihamba ibanga elikhulu zisiyathutshela ngaphandle kwemiduli yedolobho leli. Embalwini lezi ezazingaphansi komhlabathi, abalandeli bakaKristu babengcwaba abafileyo, njalo kwakuyiyo indawo yokucasha lapho basebecatshangelwa lanxa basebehlukunyezwa ngokomthetho welizwe. Nxa umnikazi wempilo esevusa labo abalwe impi enhle, baningi abafela uKristu abazavuswa bephuma kuzo lezi imbalo ezimnyama. GC 40.2. Ngaphansi kokuhlukunyezwa okwesabekayo kangaka, labo abakhetha ukufakazela uJesu benelisa ukugcina ukholo lwabo luhlambulukile. Loba nje basebethathelwe yonke inhlalakahle, bavalelwa lapho owakungakhanyi ilanga khona, besakha imizi yabo endaweni ezimnyama kodwa ezazihlaleka ngaphansi komhlabathi. Kabazange bakhonone ngamazwi okukholwa lokubekezela, njalo lethemba baduduzana njalo baqinisana, okwabangela ukuthi bamelane lakho lokhu ukuhlupheka losizi. Ukulahlekelwa kwabo yizibusiso zonke zomhlaba akubangelanga ukuthi balahle ukholo lwabo olwalukuKristu. Inhlupho lokuhlukunyezwa lokhu kwaba yindlela eyabasondeza eduze lomvuzo njalo lokuphumula kwabo. GC 41.1. Njengenceku kaNkulunkulu endulo, abaningi bahlukunyezwa bangamukeli ukukhululwa ukuze bazuze uvuko olungcono. AmaHebheru 11 verse 35. Bonke bakhumbula amazwi enkosi yabo wokuthi nxa behlukunyezwa ngenxa kaKristu kwakumele bathokoze, ngoba umvuzo wabo wawuzaba mkhulu ezulwini. Ngoba ngokufanayo abaprofeti bahlukunyezwa phambi kwabo, bajabuliswa ukuthi babetholakele befanele ukuhluphekela iqiniso. njalo ingoma zokunqoba zazisenyuka phakathi kwamalangabi omlilo. Nxa babekhangele phezulu ngokukholwa, babona uKristu lwengilosi zakhe, bekhangele phansi ngokulangazelela okukhulu, besamukela ukuqina kokholo lwabo. Ilizwi leza kubo livela esihlalweni sikaNkulunkulu lisithi, "Thembeka kuze kube sekufeni, ngiza kunika umqhele wokuphila." Isambulo 2 verse 10, GC 41.2. Yaba yize imizamo kaSathane yokubhidliza ibandla likaKristu ngodlame, impikiswano enkulu lapho abafundi bakaJesu abanikela khona impilo zabo, ayizange iphele nxa labo ababephethe ivangeli ngokwethembeka babesifa endaweni zabo. Kodwa ekuhlulweni kwabo, benelisa ukunqoba. Inceku zikaNkulunkulu zabulawa, kodwa umsebenzi wakhe waqhubekela phambili ngamandla. Ivangeli laqhubeka ligcwala indawo zonke, lalabo ababelikholwa njalo belandela imfundiso yakhe baqhubeka besanda ngokufanayo. Ivangeli langena endaweni ezazingangeneki, ngitsho lasenzikini yaseRoma. Omunye umKristu nxa wayephikisana lababusi bezizweni ababefuqela phambili ukuhlutshwa kwamaKristu, wathi lingasihluphi, lisizwise ubuhlungu lisikhathaze. Ukukhohlakala kwenu kuhlola ubuthakathaka bethu, kodwa uchuku lwenu alusizi ngalutho. Kodwa kuyikumema okuqinileyo kokuphendula abanye ukuba bamukele inkolo yesiKristu nxa lisibulala ngesilinganiso esikhulu. Yikho lapho sisanda ngamandla. Igazi lomKristu liyinhlanyelo yesiKristu. GC 41.3. Izinkulungwane zabantu zabotshwa, zaphinda zabulawa, kodwa abanengi babephakama bethatha indawo zabo. Labo ababulawela ukholo lwabo bagcinwa kuKristu, babalwa njengabanqobi. Basebeyilwile impi enhle, sebelindele umqhele wenkazimulo mhla uJesu esiza. Inhlupheko ababedlula kuzo zabangela ukuthi amaKristu amanyane njalo zabasondeza eduze lomsindisi wabo. Isibonelo sempi yabo lobufakazi bokufa kwabo kwaqhubeka kufakazela iqiniso, okwabangela ukuthi lezisebenzi zikaSathane ezazingacatshangelwa zazitshiya umsebenzi wakhe zikhetha ukulandela uJesu. GC 42.1. USathane wabumba amaqhinga okuthi aphumelele ekulwisaneni lohulumende wasezulwini ngokuhlanyela uphawu lwakhe ebandleni lesiKristu. Wanakana ukuthi nxa kungenzeka abalandeli bakaKristu badukiswe njalo bangamthokozisi uNkulunkulu, amandla nesiphepho sabo ayezasuswa, kube lula ukuthi abanqobe. GC 42.2. Umhlamuki omkhulu wazama ukuthola ngobuqili lokhu ayehluleka ukuthola ngodlame. Ukuhlukunyezwa kwabantu kwaphela, endaweni yakhe kwalethwa indosela embi enotho lokuphakanyiswa kasemhlabeni. Abakhonzi bezithixo bathunganyelwa ukuthi bamukele ingxenye yenkolo yesiKristu, ngesikhathi esifanayo bephika amanye amaqiniso amqoka. Baphumisa amazwi okuthi babesamukela uJesu njengendodana kaNkulunkulu, njalo lokuthi babekholelwa ekufeni lasekuvukeni kwakhe. Kodwa babengamtshiyanga izono zabo, njalo abasibonanga isisindo, isidingo sokuphenduka lesokuguqula inhliziyo zabo. Ngemva kokutshiya izinto ezithile ekuphendukeni kwabo, baletha umbono wokuthi amaKristu lawo kwakumele aguqule njalo ayekethise imfundiso ezithile ukuze bonke abantu bebambane ekukholweni kuKristu. GC 42.3. Khathesi ibandla lasesimeni esesabekayo, intolongo lokulinyazwa, lomlilo njalo lenkemba kwakuyizibusiso nxa kwakuqathaniswa lalokhu. Amanye amaKristu akhetha ukuma ngesibindi, asho ukuthi babengeke behlise iziga zokukholwa kwabo. Abanye babevumelana lokuthi kutshiywe loba kulolongwe ingxenye yokholo lwesiKristu, kumanyanwe lalabo ababelesimo sobuKristu njalo balethe isizathu sokuthi kwakungenzeka leyi kumbe yiyo indlela yokuthi baphendulwe ngokugcweleyo. Lesi kuyisikhathi sokububula okujulileyo kubalandeli bakaKristu ababethembekile. Ngaphansi kwejazi lesiKristu samanga, uSathane wayesethole indlela yokungena ebandleni, esenzela ukuthi alethe inkohlakalo enkolweni yabo njalo asuse amehlo abo elizwini leqiniso. GC 42.4. Inengi lamaKristu lavuma ukwehlisa umgomo weqiniso, njalo labumba ubudlelwane phakathi kwenkolo yesiKristu lenkolo yezithixo. Loba nje labo ababekhonza izithombe basebesithi baphendukile, njalo basebengamalunga ebandla, kodwa baqhubeka bebambelele ezithixweni zabo. Batshintsha kuphela izithombe zabo zaba yimfanekiso kaJesu lekaMariya kanye labangcwele abafileyo. Umvumbela omubi wemfundiso yezithixo owase ulethwe ebandleni waqhubeka ngomsebenzi wawo olomthetho oyingozi. Imfundiso ezingezwakaliyo, lemikhuba yobunyama, lemikhosi yezithixo yangeniswa enkolweni njalo lasekukhonzeni. Nxa abalandeli bakaKristu basebebambene lezikhonzi zezithixo, inkolo yesiKristu yagcwala inkohlakalo. Ibandla lalahlekelwa yikuhlambuluka kanye lamandla alo. Babekhona kodwa abanye abangazange bavume ukukhohliswa. Baqhubeka belandela umlobi weqiniso njalo bebuza uNkulunkulu kuphela. GC 43.1. Kuzo zonke izikhathi kuhlala kulamaqembu amabili phakathi kwalaba abathi bakhonza uKristu. Elinye iqembu ngelalabo abazimisela ukufunda impilo kaKristu ngokuzidela, njalo benza imizamo yokuqondisa amaphutha abo belandela umzekeliso wakhe. Kuthi elinye iqembu liyenza imizamo yonke yokuphika amaqiniso aveza sobala amaphutha abo. Lasekuqaleni lapho ibandla elalibonakala khona sengathi laliqinile, akutsho ukuthi lalibunjwe ngamalunga aleqiniso amsulwa njalo laqotho kuphela. Umsindisi wethu wasifundisa ukuthi labo abakhetha ukwenza isono akumelanga bamukelwe ebandleni kodwa yena wazihlanganisa labo ababelezimo ezingaqondanga, wabanika imfundiso yakhe nomzekeliso wempilo yakhe, esenzela ukuthi bathole ithuba lokunanzelela amaphutha abo besewalungisa. Phakathi kwabafundi abalitshumi lambili kwakulomthengisi uJudasi, wemukelwa kungayisikho ukuthi wayelamaphutha esimeni sakhe, kodwa wemukelwa lanxa wayelawo. Wahlanganiswa labafundi ukwenzela ukuthi ngenxa yemfundiso njalo lomzekeliso kaKristu afunde lokho okwakugoqela isimo somKristu, njalo ngaleyo ndlela abone amaphutha akhe aphenduke ngokuncediswa ngumusa wezulu, ahlambulule umphefumulo wakhe ngokulandela iqiniso. Kodwa uJudasi kahambanga ekukhanyeni ayekunikiwe ngomusa ongaka. Ngenxa yokuthanda isono, wanxusela empilweni yakhe izilingo zikaSathane. Imikhuba yenhliziyo yakhe emibi yaba lamandla okumbusa. Wavumela ingqondo yakhe ukuthi ilawulwe ngamandla obunyama. Waba lenzondo nxa amaphutha akhe ayeqondiswa. Ngokunjalo wadonselwa ukuthi ayenze isono esesabekayo sokuthengisa inkosi yakhe. Benza ngokufananayo bonke abakhetha ukuthanda isono ngaphansi kwesembatho sokulunga, njalo bazonda labo abaphambanisa ukuthula kwabo ngenxa yokwehlulela indlela yabo yesono. Nxa bethola ithuba labo njengoJudasi, baza kuthengisa labo ababaqondisayo ngoba babethanda njalo bengafuni ukuthi belahlwe. GC 43.2. Abafundi bahlangana labantu ebandleni ababezibiza ngokuthi babelungile bona befukamela isono ensitha. U-Ananiya loSafira benza umsebenzi wabakhohlisi, benza sengathi banikela konke kuNkulunkulu bona begodlile eyinye ingxenye ngenxa yomhawu. Umoya oyingcwele wavezela abafundi iqiniso ngabazenzisi laba, njalo isijeziso sikaNkulunkulu sasusa lokhu okwakungcolisa ibandla. Isenzo lesi lobufakazi bukamoya kaKristu ohlolisisayo ebandleni saletha ukwesaba kubazenzisi laba bonke ababesenza ububi. Kwakungekho lula ukuthi babambane okwesikhathi eside lalabo ngokwezenzo langamazwi ababengabameli bakaKristu ngaso sonke isikhathi. Kwathi lapho inhlupho lokuhlukunyezwa kufika kwabalandeli bakhe, labo kuphela ababezimisele ukudela konke ngenxa yeqiniso basala befisa ukuba ngabafundi bakhe. Ngaleso sizathu, nxa ukuhlukunyezwa kwakulokhe kuqhubeka, ibandla lalo laqhubeka lihlambulukile. Kodwa ngemva kokuphela kokuhlukunyezwa, umphumela wakhona waba yikuthi kwangezelelwa amalunga ebandla ayengaphendukanga ngokweqiniso. Kwavulwa indlela yokuthi uSathane angene afake impande kulo. GC 44.1. Kodwa akulakubambana phakathi kwenkosi yokukhanya lenkosi yobunyama, njalo ngeke kube lokubambana phakathi kwabalandeli babo. Nxa amaKristu ayesevumile ukubambana lalabo ababephenduke kancane ekukhonzeni izithixo, bangene endleleni eyayise eyaseyibadonsela khatshana kakhulu leqiniso. USathane waziqhenya ngokuthi wayeseyenelise ukudukisa iqula elikhulu kangaka abalandeli bakaKristu. Wehlisela amandla akhe ngokupheleleyo phezu kwequla leli, wabenza ukuthi bahlukumeze labo ababesele bebambelele eqinisweni likaNkulunkulu. Abakho ababekwazi ukuphikisa ukukholwa kwesiKristu kweqiniso okwedlula labo ababekade bengamaKristu, njalo amaKristu lawa ayesekhethe ukuhlehlela emuva ngemva kokubambana labazalwane babo ababekhokhelelwe ezithixweni, benza yonke imizamo yokutshabalalisa zonke imfundiso zikaKristu ezimqoka. GC 45.1. Kwakudinga ukuzimisela okukhulu kulabo ababezakuma isibindi bamelane lenkohliso lamanyala ayefihlwe ngaphansi kwemfundiso zobunyama ezaziletha emabandleni. IBhayibheli alizange lamukelwe njengensika yokukholwa. Imfundiso yokuthi abantu kwakumele bakhululeke kwezenkolo yayisamukelwa njengemfundiso yamanga, njalo labo ababetshumayela ngalo babezondwa njalo babethathelwa amalungelo abo njengabantu abaphambanisa ukuthula emphakathini. GC 45.2. Ngemva kokulwisana okukhulu, labo abalutshwane ababethembekile bakhetha ukuthi baqume bonke ubudlelwane phakathi kwabo lebandla leli elalihlehlele emuva. Nxa lalikhetha ukuqhubeka lisala ukuzehlukanisa lemfundiso zamanga njalo lokukhonza izithixo, babona ukuthi ukwehlukana lalo kwakuyiyo indlela eqondileyo njalo edingekayo nxa babefuna ukulandela ilizwi likaNkulunkulu. Bazimisela ukuthi babengeke bavumele imfundiso yamanga eyayibangela ukuthi balahlekelwe yikukholwa kwabo, futhi bachiye umzekeliso owawuzafaka ukholo labantwababo kanye labazukulu babo engozini. Ukuthi bathole ukuthula lokubambana, babezimisele ukwenza isivumelwane esasihambelana lokwesaba kwabo uNkulunkulu. Kodwa bananzelela ukuthi ukuthula kwakuzabe kuthengwe ngentengo enkulu kakhulu nxa kwakungabangela ukuthi balahle iqiniso. Nxa ukubambana kwakuzatholakala ngokwehlisa isisindo seqiniso lobungcwele, bazimisela ukuthi nxa kunjalo kungcono ukuba kube khona ukwehlukana, ngitsho lempi uqobo lwayo. GC 45.3. Bekuzaba kuhle ebandleni njalo lasemhlabeni ngabe amaqiniso lawa akhethwa ukulandelwa ngabantu laba ababengavuselelwa enhliziyweni zalabo abazibiza ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. Kunokunganaki okwethusayo mayelana lemfundiso eziyinsika yenkolo yesiKristu. Kunomcabango okhulayo ukuthi imfundiso lezi aziqakathekanga. Lokhu kuqinisa izandla zenceku zikaSathane, okubangela ukuthi imfundiso zamanga lenkohliso ezimbi ezabangela ukuthi amakholwa asendulo afake impilo zawo engozini ngenxa yokuziveza njalo lokuziphika, lamuhla ziyamukelwa zinkulungwane zalabo abazibiza ngokuthi ngabalandeli bakaKristu. GC 46.1. AmaKristu awuqala eqiniso ayengabantu abakhethekileyo. Ukuhlambulula kwendlela ababeziphatha ngayo lokholo lwabo olwalunga nyikinyeki kwakuphambanisa nsuku zonke ukuthula empilweni yezoni ababeyakhelane lazo. Loba nje babe balutshwane bengelanotho lezikhundla kumbe izihlalo zesikhosini, babeletha ukuthuthumela kulabo ababephila impilo yesono nxa imfundiso yabo yayifinyelela endaweni zonke. Ngalesi sizathu babezondwa yilabo abenza okubi ngendlela u-Abheli ayezondwa ngayo ngu-Cain owayengalaso isimo sikaNkulunkulu kuye. Ngesizathu esifanayo esabangela ukuthi uCain abulale u-Abel, labo ababezama ukulahla ukukhuza kukamoya oyingcwele babulala abantu bakaNkulunkulu. Kwakuyisizathu esifanayo esenza ukuthi amaJuda aphike njalo abethele uJesu esiphambanweni, ngoba ukulunga kwakhe kwakukhuza izimo zabo zobumina lempilo yebumenemene. Kusukela esikhathini sikaJesu kuzofika lamuhla, abalandeli bakhe beqiniso bavusa inzondo yalabo abenza okubi bathanda impilo yesono. GC 46.2. Kwenzeka njani ukuthi ivangeli libizwe ngokuthi lingumlayezo wokuthula na? Nxa u-Isaya wayeloba ngokuzalwa kukaMesiya, wamnika ibizo lokuthi inkosi yokuthula. Nxa ingilosi zazitshela abelusi ukuthi uJesu wayesezelwe, zahlala phezu kwamagceke aseBethlehema zathi, "Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu, lokuthula emhlabeni, lentokozo ebantwini." Luka 2:14. Kubonakala sengathi kulokuphikisana phakathi kwezitsho zesiprofethi lamazwi akhulunywa nguKristu. "Angizanga ukuletha ukuthula kodwa inkemba." Mateyu 8:10:34. Kodwa nxa sizwisisa kahle, sinanzelela ukuthi imigca leyi iyavumelana kahle. Ivangeli lingumbiko wokuthula. UbuKristu kuyimfundiso edalwe ngendlela yokuthi nxa bungamukelwa njalo bungalandelwa, buletha ukuthula lokubambana kanye lentokozo emhlabeni wonke. Inkolo kaKristu ibizabumba ubudlelwano obuqotho kulabo abamukela imfundiso yayo. Kwakuyinjongo kaKristu yokubuyisa abantu kuNkulunkulu. Ngokwenza njalo babuyisana omunye komunye. Kodwa iningi labantu emhlabeni lingaphansi kokubusa kukaSathane, oyisitha esikhulu sikaKristu. Ivangeli liletha imfundiso zempilo eziphikisana lezenzo kanye lenkanuko zabo, njalo bayaphakama behlamuke nxa besizwa imfundiso leyi. Bayakuzonda ukuhlambuluka kwevangeli okuveza njalo kwahlulele izono zabo, njalo bayahlukumeza babulale labo abatshumayela amazwi angcwele njalo alungileyo. Kungenxa yalesi isizathu ukuthi libizwe njengenkemba, ngoba iqiniso eliphakemeyo elimunyethwe livangeli liletha ukusolwa lenzondo njalo lokulwa. Yikho libizwa ngokuthi liyinkemba. GC 46.3. Isandla esingazwisisekiyo esivumela ukuthi abalungileyo bahlupheke njalo babulawe ngabantu ababi sesibe yimbangela yokudideka kwabaningi abalokholo oluncane. Abanye bakulungele ukulahla ithemba labo kuNkulunkulu ngoba uvumela ababi ukuthi baphumelele ngaleso isikhathi abalungileyo behlukunyezwa ngaphansi kochuku lwamabandla abo. Kungani? Kuyabuzwa. Lo olungileyo olomusa, lamandla angapheliyo evumela amacala anje lokuhlukunyezwa na? Lo ngumbuzo ongadingi thina. UNkulunkulu usinikele ubufakazi obaneleyo obuveza uthando lwakhe njalo akumelanga sithandabuze ubuhle bakhe ngoba singazwisisi ukusebenza kwesandla sakhe. Umsindisi wakhuluma lawa mazwi ngoba singazwisisi ukusebenza kwesandla sakhe. Umsindisi wakhuluma lawa mazwi kubafundi bakhe nxa wayebona ukuthi ukuthandabuza kwakuzahlukumeza imiphefumulo yabo ngezinsuku zobunyama. Khumbulani ilizwi engalitshoyo kini elokuthi, inceku kayinkulu kulenkosi yayo. Uba bengizingela mina, baza kulizingela lani. Uba belizwa ilizwi lami, baza kulizwa ilizwi lenu. John 15:20. UJesu wahluphekela thina owedlula yonke indlela abalandeli bakhe abangahlushwa ngayo ngaphansi kochuku lwabantu ababi, labo ababizelwa ukuba badlule ekuhlukunyuzweni lasekufeleni iqiniso, balandela amanyathelo endodana kaNkulunkulu ethandekayo. GC 47:1. Inkosi ayilibani ukusigcwalisa isithembiso sayo. Inkosi ayilibali ukusigcwalisa isithembiso sayo. 2 Petro 3:9. UNkulunkulu kabakhohlwa njalo kabadeli abantwana bakhe, kodwa uyavumela ukuthi ababi baveze izimo zabo ukwenzela ukuthi kungabi khona ofisa ukwenza intando yakhe ozadukiswa yilo. Ngokunjalo, abalungileyo bayafakwa emlilweni obuhlungu ukwenzela ukuthi labo bahlanjululwe ukuze umzekeliso wabo ubonise abanye ubukhona bokukholwa lobuNkulunkulu. Njalo langenxa yokuthi ukuhamba kwabo ngokuphelela kuyindlela yokwahlulela ababi labangakholwayo. GC 48:1. UNkulunkulu uyavumela ababi ukuthi baphumelele lokuthi baveze ubutha babo kuye ukwenzela ukuthi nxa sebegcwalisile inkezo yabo yobubi, bonke abantu babone ukulunga kokwahlulela kwakhe njalo lomusa wakhe ewubhujisweni kwabo. Usuku lokuphindisela luyeza masinya, lapho bonke abephula umthetho wakhe njalo bahlukumeze abantu bakhe abazathola khona umvuzo wezenzo zabo ofaneleyo. Lapho zonke izenzo zochuku kumbe ukuphathwa kubi kwabathembekileyo bakaNkulunkulu kuzajeziswa sengathi bekwenziwe kuKristu uqobo lwakhe. GC 48:2. Kukhona omunye umbuzo oqakathekileyo okumele ube sendlebeni zamabandla onke. Lamuhla umpostoli uPawulo uthi, yebo bonke abathanda ukuhamba ngobuqotho bukaJesu bazahlutshwa. 2 Timothy 3:12. Yindaba ke kubonakala sengathi ukuhlukunyezwa akufiki. Isizathu siyikuphela. Kungenxa yokuthi ibandla selamukele imfundiso lemikhuba yemhlabeni ngakho alisavusi impikiswano yomhlaba. Inkolo ephakathi kwethu lamhlanje ayisiyo eqotho njalo lemsulwa, eyasungulwa libandla likaKristu labafundi bakhe, kungenxa yomoya wokuhlanganyela lesono. Ngesizathu sokuthi amaqiniso elizwi likaNkulunkulu awasalandelwa, njalo ngokuba sekulokulunga okuncane kangaka ebandleni, yikho inkolo yamaKristu ibonakala sengathi ithandwa ngumhlaba. Akube khona ukuvuselelwa kokholo lamandla ebandla lakuqala, umoya wokuhlukumeza uzavuswa, lemlilo yokuhlukumeza izavuselelwa. GC 48.3.